ukuthi ivalwa kwezigi lokhu yinto enhle etshengisela ukubana uhulumende sezimisele ukuthi i-exchange rate yethu idetermine i-market forces. Lokho ngutshoyo ukuthi isisindo semali bene sitshiwe ngamabhizimisi hatshi ukubana sibe ngesiethulelwa ebantwini. Isisindo semali bene sitshiwe umumo womkambo. Lokhu kube kuhle ngoba kuyancedisa ukuthi lo mkambo ongekho emthethweni uswele amandla, imali iphenduke endaweni eyiyo.
Singathi kodwa kuzakhanya yini kuZulu khonokho, abantu baza kunanzelela ukuthi sokukhona njalo la mabhizimusi la kade sithi alakuthi avale, kungahamba njani khona?
Ye, bonani, uZulu seza kunanzelela. Osokumele, osokubalulekile ukuthi le mali yamanye amazwe itholakale kumabhizimisi la athi khala ukuswela imali. Kodwa uZulu sekuhlaka kunanzelela ubana how akusela mehluko kakhulu, kangcono uthathe imali yakho uyayisebenzisa kuhle emkambo kulokuthi uyihambise emkambeni omnyama. Ngalesi abantu sebekhululeke ukuthi athathe i-US dollar yakhe ayithenga emavinkilini okusemthethweni kulokuthi aqala ayibhodisa ngale ukuze azozothenga. Lokhu kuzayenza ukuthi la mavinkili athole imali yamanye amazwe ukuze yenelise ukuyawuda lezo mpahla.
Ye, sizokuthiwa-ke nxa sikhuluma kadesi-ke emkambo wensida lapho ihle yaqonga izigo okunye okumangalisayo. Bathini khonapho?
Hayi, bengezwa kodwa bengithola ukuthi la umkambo osensithu sayethukile amboni ukuthi sihlaqonga sisamelele ukuthi sibone ukuthi umkambo wakhona uza kuthini, njengoba kathesi sokulula ukuthi umuntu azingenile emagrosa ngemali yakhe leyo kulokuthi aye emkambo emnyama. Kodwa siyazi ukuthi nje umkambo omnyama kwesinye isikhathi kule mkhuba wokuthi vele ufuna ukuhlala uqansi.